ngibona le report ikondile liqiniso nanku ngeminyaka edlulile emlutshwane sibone uHenrietta Rushayo ebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabothwanga so kuyathengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo yibo ke abakhiphelela igolide liphuma ngaphandle kwelizwe ikanti ilizwe-ke liyahlupheka abantu bathwele nzima kodwa-ke ama-resources abo ephuma ngokungekho emthethweni esiya phambi kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla le-ZANU PF labakuhulumende we-ZANU PF njalo
ubona abe-ZANU PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo ngoba bathi la malunga amabandla aphikisayo afana lelene le-TCCC zikhona izikhohlakali
hayi kubandla le-TCCC akula sikhohlakali even esisodwa izikhohlakali zikilo ibandla le-ZANU PF ngoba bayavikelwa phela nguye uhulumende wabo yibo abalakho konke njengoba umnanga gwesihlale sithi ukuthi iZANU PF nguhulumende uhulumende ngamapholisa uhulumende ngamasosha uhulumende ngama-CIO uhulumende yikho konke yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho ungabona umuntu weZANU PF esebothwa babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo kodwa-ke bona kababotshwa beZANU PF yibo abalenkohlakalo enkulu kakhulu
lo ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will kodwa kuZANU PF asozeyabhayaba khona okudingakalayo ukutshintsha uhulumende kungene uhulumende ozimiseleyo uhulumende ozosebenzela uzulu uhulumende ozosebenzela ilizwe lezimbabwe hashi izikhohlakali zeZANU PF esizibona zisembusweni kaphela ezilongu ezizanu PF kuyiyo esembusweni udaba lwenkohlakalo ngalisozelwa falwa phela.